udubo olukho nawo lokuthi uPresident Chamisa nxa ekhangela inkulumo lezenzakalayo uvela mangala ukuthi khathi vele zivela ngaphi ngoba phela ilizwe leZimbabwe selitshintshe izimali kaningi kaningi nyakeni owodwa. Njalo ngokwazi kwakhe uPresident ekhangela amaphepha akudalela ePharlament ku-committee ekhangela ngezemali yabantu beZimbabwe. Kukhanya ngani i-reserve bank ewokathi esilisebenza njengebhanga labantu abalutshwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-reserve bank kufanele ihlubule kwakatsha ngoba ibhanga leli-ke livalwe kancane kusakhangela ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lisebenzele uzulukazi ukuthi lisetshenziswe ukuntshontshela uhlalezeli weZimbabwe.
Kodwa lona ibhanga le-reserve lithi leli linyathelo lokuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni.
Iqiniso ukuthi sesilalele iy'nkulumo ezivela ku-reserve eziningi kakhulu ezisuke zabasegcekeni ukuthi nje basengezithiyo. Bathi ama-bond zaso zatshiyana le-US dollar azahlala kuyi-one ka-one. Umangujwa wathi yena nxa lokho kungekela ukwenzakala uzatshiya umsebenzi, kwenzakala azangatshiya umsebenzi. Siyakwazi njalo ukuthi batshontshele abantu izimali zabo sesehlukanisa i-bond le-US. Wakhanya ukuthi bangamasela amakhulu. Eminyakeni wonke odlulileyo sebenike undoda othiwa nguTagureyi owesakunda imali eyedlula 1.9 billion. Khonokho akuphume egcekeni ukuthi bayisangaphi bathatha waswelakala i-2.9 billion. Labafuka bakhuluma ukuthi ivela ngaphi. Okwethusayo kakhulu engingazi ukuthi kathi uzokwazi weZimbabwe uzavuka nini ukuthi abone ukuthi hayi lokhu phela ikudlala la madlozi ilanga lisemini.
Kodwa la nxa kunjalo lina njengebandla lizwisisile yini kumbe lakini lokhu kungacaci ukuthi njengoba kungani kulokuphikisana ukuthi yimali entsha uqobo kumbe hayi?
Akunanto ecacayo ngendaba yebhanga le-reserve bank ngoba amanga akhona makhulu. Ubuhlelo bukhona bukhulu buyesavisi abuyethusa. Upresident bekhuluma nabakuphalamenti izolo bebemtshengisa sebekutholile ukuntontsha ukuntshontsha kwezimali okuphuma lapho kuyethusa.